izakhamizi zamasholomushe emagedleni enkazi lasemathiya ekwana north zithi sezile minyaka zacina ukubona izulu elifana lelinengo lwesibili emini entambama elidilize izakhiwo njalo laquphula lezihlahla. Iningi lezakhamizi beliphithizela ngolwesithathu ekuseni lilungisa umonakalo odalwe yileli zulu. Umnumzana Absalom Spando obesendlini lemuli yakhe yonke elabantwana abahlanu lapho indlu idilika, uthi umkakhe lo mntwana omncinane balimele ngaleso sikhathi njalo basele belesithuli.
Abantwana sibili bakhanya behlulukile, nami nje sibili ngiyethukile ngoba lesi simanga bengihlala into le ngiyizwela kwezinye indawo kuthiwa kubonakele ukuthi mani mani kodwa lakithi kathi kuzahlile nami ngikubone kwenzakalo lo.
Omunye odilikelwe yindlu ngumnumzana Jonathan Nyathi oyisakhamuzi sebhungu enkaje othi layo uphelelwe.
Besisekhishini thina ngali kwabuya umoya uvela ngapha entshonalanga waseyikuphula indlu leya wayilahlela ngapha ngali lakho ekhishini walilephulutshani yade siphakathi khona. Sesathithibanje ukuthi na usonakalelwa yinto ngesikhathi sona lesi esinje ukuthi uzayivusa njani uyaphelelwa.
Unkosikazi Ntokozo Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sebhungwe esidilikelwe ngumuzi uthi njengomfelokazi kuza kuba nzima kuye ukuthi asukumise enye indlu.
Lapho kuqalisa ukuphakama indlu kuphakame emuva izinge aphakama aphi ephuka hawela ngale kumakhelwane. Ngalowo monakalo omkhulu kakhulu ngoba ukuze ustarte from number one vele kunzima ngoba ngi-1 baba lapha ekhawashona.
Unkosazana Sikhulisile Nyathi wenkazi uthi basengozini enkulu kakhulu nxa lingaphinda line izulu kunzukwane ezilandelayo.
Kube kulo moya vele omkhulu besimile sibambe izivalo, umoya ufuqa izivalo, kwabuya umoya silwaba mkhulu kakhulu wazagcina siphakamisa uphahla wathatha izindlu konke lalezihlahla. Sengozini enkulu ngoba sikwazi ukuzalandela ukuthi kuyayenzakalani kumbe kuyafathini abantu asikwazi.
Unkosikazi Patricia Spanda wenkaje obelabazukulu bakhe endlini lapho umoya uphakamiswa uphahla uthi basele bethukile.
Khonapho senzelwe inkazana uthi gogo nasi nje sisukuma phambili ngayo naye asukumeni siphume sithi uthi ukuthi sivule umnyango sibona amazenge wonke siyawelala sibuye lapha ekhishini sice sokuzimbokomboko. Kwesabambe lokwesaba sibili ngabe angingazi ukuthi into ngaza kuyibona into bethusayo kangaka ukuthi kade ngakuhamba njani.
Emagedleni izitolo ebezakhiwa zidilikile kwasala sokuligceke. Umnumzana Vusimuzi Ncube ngomunye wabosomabhizimusi kuleyo ndawo.
Ngoba abanye bebesakha ama-building so yena leyo imali kade besakha ngayo njengoba nesimo vele sibuhlungu kangaka ebantwini. Ma mhlawumbe uhulumende laye maye ngabaphosela mhlawumbe uizamende okubili okuthathu yokuthi babuye baqalise kutsha bakhe kuyiwe phambili lama emizini babone ukuthi bayancedise.
Umnumzana David Moore ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo senkazi secondary uthi kube yinhlanhla ukuthi ababalisi bakhala leyo msebenzi kulezinsuku.
Indlu yethu eyefomu 1 ithethwe ngumoya, ilebhu yethu ithethwe ngumoya, kusho ukuthi kube yinhlanhla enkulu kakhulu ngoba abafundi abana bebekhona yabona abana sikhuluma ngokuthi kulabantu abafileyo. Uncedo siyokhangela lapha sikuthi abana sinazo zamashisi angakhava lapha ngoba lamaklasi ziyo amaklasi asetshenziswayo ukuthi abantwana babhalele phakathi kwawo.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Moon Dlovu uthi njengenkokheli zomdabu bathatha isinqumo sokuthi bazilwe ngolwesine kulandela lo monakalo.
Bengaba le 18 years ngagcina ubona izulu elinjengalona leli amanzi lawa kade emaningi kakhulu ukuthi vele inaningi nje nzengahanjelwa zinkukhu. Inkukhu ezingu-7 zonke zihambile. Ama-crowlet abone ukuthi kumele abantu sebengasebenzi kube lizile kuhlonitshwe ilanga leli elenzakeleyo le monakalo ebekhona esigabeni.
Ukhansela ka-Ward 1 umnumzana Stanford Nkala uthi izakhamizi ezidilikelwe yimizi zidinga usizo lokudla ngokuphuthuma.
Ezakhamizini eziningi ziphandle ngeke ngizwa emasholomoshe ngalo besithi kulo mntwana odilikelwe yindlu wathwalelwa esibhedlela akwazakali ngabuya futhi zilo bancedisa ukuthi bangathola ukuthi bafulele abanye bathole le nto ezinjengokudla ngoba kukhanya kwey'ndawo eziningi izulu linethile yonke into imanzi akubala kudla.
Lanxa lithiwe umonakalo leli zulu iningi lamadamu kulumango asele gcwele okulakho ukusiza uzulu kanye lezifuyo ebezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele izulu elinganeno lonyaka. ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemathetheni eGwanda, Albert Ncube.